So we see card send up a VOA in the belly.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So basically uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likaMeya waleli dolobho omutsha, uMnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili. Yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo nguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesa eRoma safika sachaywa chaba kakhulu simile kuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula abe sentshela umuntu wanjalo hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vela kathi sokuthi ibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kamuke ukuphithizela ekhansilini yedolobho leVictoria Falls izolo, lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye, 11 phakathi kwezilichumi lane, 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngela lo uze ngemva kombiko kasodolobho uMnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA uMnumzana Trimondolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele uMnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane loMnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So basically uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esikuze i-effect ukuthi engabe ngumforeign uza xosha abantu abalocal ezemeya i-council, asikufuni kokuyani.
UNkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimufuna Meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuitira kuti mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti patakakuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVFACORA uMnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siya loyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnomzana yeBethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina nge lokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabaningazi kanti manje ungafakelwa umuntu okuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe la ngkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa.
Udube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So ngizahlala phansi le management I'll also consult Ministry of Local Government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le TRC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo, izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard, yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UColtat olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze le nhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulensi angamachumi amathathu 30 kodwa okwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipala adlalise imali emthengela imota khona kule ndingeko zikaZulu eziphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, ngakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawo lithuthuke. Abantu bakobulawo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo nguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili. Njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi. Ngakho-ke amazwi lawo abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lomasipala wakhe?
Zinengi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke. Ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho-ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le entsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela icouncil singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo besingathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwakumele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyele ukuthi balulungisise udubo olunjalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcineke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, hayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibuliso lubhagile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivoti umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivoti sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo kukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo. Sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda onguchairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awe-CS othiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxotshwe esipholiseni dala emuva le ngenxa yezenzo zabo abazenzayo wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgqagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola itshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda laye lilunga lezanu PF amadoda lade nisebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhukwe nalowo osekelana lebandla le-CCC yahamba labo wabafikisa eRoma mabefika eRoma bafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu ku-inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabavezeleyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So iludlakelo solukhona sibili olumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njoba nabona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njoba nayiba sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
uKansela Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye yimi uLavethi Ncube yimi engatshayayo enjayiweyo njayo i-CCC umlingo babuya bazasithatha ngolwesine basisemapholiseni bayasitshayisa khona ngale ngingenzanga lutho mina besibangisa ukuthi ena basitshele ukuthi siqeda ukuvota vele linyile lina sifuna ukuliswayipha lakanye sembonile sebenziswa yiphile sebendimazile. Bangitshisa la maphilisi ami okuginya, ndlela engazange nginye amaphilisi okugula. Ngize ngabuya lo umfazi wami uzowabuya la ekuseni. Lokudla zangasile salala sinjalo.
Umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezano PF. Siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi latshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-CCC.
Mina ngubheka uZulu Sibanda engikhulumayo. Babuya amapolisa evela SES ebuye lo mlingwa we-CCC. Bathe befika eKhalaphana bafika bangibopha bahamba lami labe siyesikolo labe sasiya khona ngale. Bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini wakhe babuya laye sabotshwa sahamba saye eRoma emapholiseni. Kwakungumlingwa lo maqhuzu lo gwindi lo mpofu. Abantu bona yibo basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo. Sife ukuthi lapha thina sasihamba sikhampena sikhampenele uHiladi lo nyebera ukuthi ngoba yithi sasikhedwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi. So lapha into esiyade siyiliso la khona yikho sathathwa ke saye eRoma safika sachaya. Chaba kakhulu sibili okuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula. Ngabe sengitshela umuntu kanjalo ukuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi sloke ibuhlungu kakhulu. Besichaya besibuthi savota yini. So yinto eyasuka yami yangafethwa inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu. Yase sinyagula, ngihamba but kodwa ngiyagula vele ngizibuhlungu enkabeni. So amapolisa ayahlanda bona abantu bakhona unqoza babethwele babele ngqamu. Amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangkhona bayabuyila amapolisa angkhona. And then intema ngitshela umphoyisa wangkhona lo izolo ngimfonela. Wathi na kakungeni lokho akasebenzi into zenezo zokufonelana nakalani isikhathi sobuntu ogulayo.
Lo ke bekungumnumzana bekuZulu Sibanda ilunga lebandla lezano PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla le-CCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula.
Hatshi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni idlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze batshaye umuntu abasoze batshaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost kobulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila. Mina into engiyibona le ehanjelwe nangakwa emhlanganweni we-United Nations. Umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma vele into ebesisindo. So kakhuluma into ebesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga ndodlama lwenzakalela izweni lakithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele kabe ngumbulali ngoba nxa bebona bengabheka laba be-United Nations ngama last year or early this year yapromisa abantu wathi uzabhadala izikoloto ezatshiya zenziwe ngumgabe babuyele ku-Commonwealth behluleka wangaphumela egcikeni waqamba amanga uthi amazwe wonke la azamlalela esithine ngumuntu wamanga. Thina into esiyifuna nje umnangagwa sisamfuna embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje axekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe sonke tshontshe senza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adede labanye siwatshontsha kwakwana wadla imali usuthu lemali manje usafuna nokunye lokho ebulalilizwa abantu behlupheke ezima abantwana behlupheke ezikolo ayikhona mani hayi sizokuhlula abantwana sesizivuliwe izikolo kufuneka izikolo fi imali yakhona ziyayithatha ngathi baxotsha abantwana ezikolo amatisha afundisa akhola wami basola amatisha abarayithi barayithi kakhulu uhulumende ngehlele kanye aba ngokukhuluma ngosibanda ngole busana
kustudio 7 kustudio 7 njani basakazi nabalalela abahle ye lokho esikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnankakho wawina kumbe waluza umnankakho kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotele izalo njalo basesebaningi abantu abayithandayo izalo so ukuthi sikhale sithi thina ye kwariko ye kwacha kwacima kunzima ngoba kathi uma ukuthi kayivotelwanga izalo ama-MP amangake athathayo so abantu basayifuna izalo futhi kakhulu babesemakhaya bayithanda izalo so abantu abaningi abakhomplenayo konapho kutudio 7 uma unganazelwanga abantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambiyo ukuyavota kodwa babelokhu bekhomplenayo bengaphandle khona so hhayi bantu bakithi vele kusiza abanzima lapha abantu basezahlupheka yalo lina bantu bakithi elifike emakhaya pha liqhatsha abantu lanzelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanikeza imisebenzi kwaphana ekhaya ngabantu abavotela izalo abathatha izalo ngoba bona bayajabula bayakwazi nalinaphuma liye ngaphandle kwelizwe liyedinga imisebenzi libuye libaqhatshe funa vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezalo angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakheli kumbagibhelile emasimini ngoba kuthiwa mna kanye ikhoze egodi aloku angeke ngongcono ngizenzele ngoba abantu laba bayajabula laba basebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithi siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje leyapha mina engimangalisa abantu bakithi khathesi sebekhala bathi ngendlala langani langani ngizibuza ukuthi bona balilowa yini izano ukuhlala bevotela izano xa sokudlula amavoti bayakhala xa begijima izano ebarobhi ibanika ukudla ibanani bayahlanya buthole sebehlanya singasabalothi bahlanyelani sokudlula amavoti dala bekhohliwe umnankagwa ngabo khathesi bayakhala kula kudla kulani and foshure bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzano ngenhliziyo zabo khathi balowa kwini kuzano ababona inhlupheka esibhekane layo shure abantu bakithi bayantwakindawo izilima kakhulu abekele ukukhala bethi bayalamba kuthini thini emadebeni wavotela izano wonke emadebeni south day bavotela izano ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyelane into zokuhlala sikhala singazenziza phumani kuzano phumani kuzano liphume liphume kuyalala liphume kuzano anani wathi sanwa kobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphume bakhiphile izano phakathi kwakho so lana emakhakhiphanini izano liphume kuzano kanti lalo wambani balokhu ehlala ligijimela izano kuphela ligijimela izano kuphela likhala ngangendlala awu khathi lizilima yini alifundanga yini phumanini kuzano bantu bakithi libone ukuthi ipili yangaphi umnanga kuza linceda ngani akasoza afale incede emadebeni loba ngaze lifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokhu lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphi lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnangakwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
angiyamangala ukuthi yathina lezami yakho nalo president wakho nalo bavotelwe ngobani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphilizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sipoti indawo zonke lezi emakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emihlanganweni akulamtrade efuna vele ukuthi mnankagwa abuyele abusa abanguprestor abantu bese bekhathile ngaye vele ungele ku-social media akula muntu even oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kudibe lotshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresident upresident ofake i-fez kuyamangaza lokho lazina ezizinja kathi zikhonkotha loke ziba ngumsindo okugawule labo akwetines dube akula nto bazayithola lapho akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi ngumasengo okukhulumango lapho kobulawayo ephumula emadokini
sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanupf bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini ku-right bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lo tshintsho la enganithiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kugrawundi ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungise amathawuni abarayithi
Studio 7 sabona Studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila bengithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lweZimbabwe osomthetho iZANU-PF njengoba sihluphekiswa iZANU-PF kanje eyalela embusweni laloba idliwa sithi ukhetho aluphindwa kube lokhetho olutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakele lesi simenemene simenemene abasenzileyo beZANU-PF sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho luphinde katsha lathi nje sisemathebelele saziwe njengabantu lesibonakale njengabantu.
Siyabonga hlale Zulu, siyabonga iplatform esinikiweyo nokudana kakhulu. Cabinet eyabikwa ngumdala ubaba umongameli idimu langakho icabinet yefamily. Ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asiwombuso wefamily, umbuso ohlanganisela abantu umphakathi. Ngakho abantu okumele bamele umphakathi ngabantu abakhethwe ngumphakathi, abantu abakhethwe ngabantu, hhayi ifemily. Asifuni usabhuti kodwa sifuna abantu abazosimela iparlamente ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu. Kodwa ambona ukuthi ma uhulumeni engowefemily kungaba khona lowo mcabango. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elemelika likhuthaza umbuso wentando kazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba e-Studio 7 uTabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kazulu emazweni achiyene omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi elisele minyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Authoritarianism is on the march. Inequalities are growing.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni achiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezichiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls, abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakobulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha uMnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.